Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Bandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose.
Kungakho-ke icala uXaba abetheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USA lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko.
Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya.
Njengoba nibona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvas le Canada, Europe kule UK kule Ireland.
Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe intshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo.
Ungagcina uphenduka uswele ithengi ngenxa yokuthi ithengi iyakunika ibhondi leyo wena umubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukulesiya isitolo esifuna semali kathi ukuthi bekunika ichange kwaleli uyathenga laphana kayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna umnumzana Floyd Ambrose. Ibandla le-MRP laya eplazini leli ngombimbitho lisithi liyaphathisa umnumzana Brian Davis ngoba wayesithathelwa iplazi ngumnumzana Ambrose obikwa esekela ibandla lezanu PF. Ngemva kokungena eplazini okwenziwa yi-MRP, u-Ambrose watshela amapholisa ukuthi kucatshe impahla embalwa ebalisa isatifiketi sombhobho lemali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $145,000. Ibandla le-MRP liyalandula ukwethulwa ngumnumzana Ambrose izolo kulamanye amalunga ebandla le-MRP ayisithoba munwemunye ake avalelwa esitokisini okwenyanga ezimbalwa abesemthethwandaba batshelwe ukuthi babuyele ngeviki ezayo. Sixoxe nomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa, simbuza ngodaba lukamnumzana Xaba.
Usiyacha ihola le-6 lesithupha ngemva kokuba ebizwe ngamaphoyisa e-Central lapha azihambise khona kusiya emini yantambama. Basebefika ke bemvalela amalunga ethu awe-Security Department abehambe laye. Icala lakhe aletheswayo esicabanga ukuthi kulicala abaziphekela lona lisukela endabeni eyayenzakala mhla ka-8 March entaba zinduna Mountains lapho thina njengemthwakazi Republic Party esahamba khona siyancedisa umlungu uDavis owayesethathela indawo yakhe isikiwisezano PF u-Ambrose Floyd. Ngemva kwalokho-ke sezwa sokuthiwa mina lo Patton Xaba siyafuneka eBulawayo Central Police Station ngoba u-Ambrose Floyd wareporta ukuthi wacatshelwa imali yakhe engange-$14,500 kunye nesithupha sombhobho. Lokho kwakungemva kokuba ebusuku mina ngavakatshelwa ngamabutho lamaphoyisa behlome bephelile befuna ukuzongireyida endlini yami abaze bangithola. Kungakho-ke icala uXaba abetheswayo namhlanje ngelokunyamalala kwe-14,500 USA lesithupha sombhobho okuyinto engamanga aluhlaza tshoko ngoba konke lokhu akulanto eliqiniso eyenzakala ngakho. Ngicabanga ukuthi kungamaqhinga nje ukuthi besibophe besithole lamacala njengoba nje ZANU-PF government iphethe ithwele nzima ngalokhu iNtshakazi Republic Party kwenzayo eMathebeleland ivula abantu bakithi ingqondo ngokuganga kwabo beyiZANU-PF.
Manje amagqwetha athini, ahambile yini ukuthi ayokuzwa okuningi ngaleli cala?
Yebo, ngiyabonga babugande. Amagqwetha sikhangelele ukuthi azahamba kusasa ekuseni ngoba layo i-court kaCaba ikhangelelwe ukuthi izongena kusasa ekuseni e-Tradecourt Magistrate Court. So ke okuzavela ekuseni kuzayaziswa abantu, especially nxa amagqwetha sethe ayafika khona ngale eBulawayo Central Police Station.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliqhelisa ingatsha zalo kumagumbi amane omhlaba. Leli bandla libikwa selikhona emazweni aphetheya abalisa eleBhilitani, Australia, Canada kunye leSouth Africa lamanye amazwe ambalwa. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leli ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iphathi iqinile kakhulu. Njoba nobona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili, we canvass le Canada, Europe kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of his support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesuku esuzama ukuthi sokulungise. Iphathi yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iphathi. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazukuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Ubungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi singabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online. I think ibi organize MTC eyalapha e-America. Bekulo chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iphathi engisakhumbula ukuthi iphathi bekhona lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasela ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele. Thina njengamaphathi amancane sile disadvantage ukuthi vele angithi silwa le party ele state machinery, iparty esivele isihleli isitshela ukubusa abantu. Yiyo thina ama challenges esilawo.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngumgcini sihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMelika. Osomabhizimusi labathengi bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe eyamatshe kumbe entshintshi kuyaqhubeka osokubangela ukuthi belahlekelwe ngencane abayitholayo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi uyalungisa uhlupho lokusilela kwemali lolwentengo yempahla ezitolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye ingxaki ezibhekane labo somabhizimusi, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe nomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Omncane ngapha kobulawayo isinkwa ilofa i-one yusa besithi kuba yi-15 yusa to meet. Nxa uthenga isinkwa ubanike i-one yusa no change, ubanike i-R20 kwamanye amagrosa uyo change. Uyakubona ukudletha khonakhona kuyahlupha, akuqedakali. Uyathuma umntwana esibele one yusa kube yisinkwa, kuthiwa hayi bayalili i-one yusa, bathenga lithenga ifake enye imali ngoba kuyi-20, sokufuneka i-50 cent ngoba kuyi-50 rand ngoba kuyi-25 rand mani ngoba kuyi-20 rand. Ungabazi laphana kule change laphana ihambe yonke. Irate yemali yakithi ikakhulu i-$2
manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi?
Bayakhuluma bese omunye esetsho ukuthi i-change yerandi kumbe i-change yeyusa kalulayo ngingakunika ama-bond, omunye besulane uphume uphele esibili ungathenganga uphumele imali yakho yona leyo. Antsho ukuthi kuphilisa nzima, ungagcina uphenduka uswele i-change ngenxa yokuthi uthenga uyakunika i-bond. Bond leyo wena ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo ukulesiya isitolo esifuna sibe mmami kathethi ukuthi kuyokunika i-change kwaleli thi uyathenga laphana kayikho i-bond kawulifuni ekuyithathela ngeke uphume efikile ungathenga nalo.
Kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga?
Iqiniso izenzo zihlangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe fithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebenjezelela kancane kumbe usokuza kwenza ukuthi kusasa kungavukeli xa kungenanto emiqoka engaphezulu. Kodwa uyazifaka zafikile iindwendwe zikhona lanxa zingabinkulu okuyama. Okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikhanisini isikhathi kuthole zingasekho, kukanti abantu bahle bakutholise ukuthi aikhathi sakusela mali bahle bahamba abantu.
Nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ke kungabe lakho sokulobubelo yini? Ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono.
Kuyangihlula khonapho fika ukuthi angikwazi ukuthi kusiya kungcono ngayiphi imali. Uyabona ukuthi akunakungcono ntombi yami. Nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi, kufike i-customer ephethe i-bond, uzathola ukuthi umuntu lwana uza kuxotsha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eningi kakhulu, kanti phezu kwalokho ungenayo. Nanto kwekusuko sokungcono senzeni usesafatizile yini kwabanini bezitolo. Kodwa nxa usufina kakhulu konena kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhulumayo.
Lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. South Africa seliphumile kubanga lesithathu kumbe i-third wave yokuhlaselwa ligciwane le-coronavirus ngemva kokwehla kakhulu kwenani lababanjwa belegciwane leli ngelanga. UThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ecwaninga ngezemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa, National Institute of Communicable Diseases, NICD, hithi South Africa iphume kuhlandla lesithathu leli ngemva kokuba inani labahlaselwa yilo mkhuhlane wecorona ngelanga lehle lisuka esiqongweni ku-16,000 ngontulikazi laye lapho elikhona khathesi ngaphansi kwamakhulu ayisithupha below 600. Lenhlanganiso ithi ukuze babone ukuthi lizwe selingenile loba ukuphuma kuhlandla kumbe i-wave ye-corona, kufanele sibalo sabahlaselwayo phakathi kwamalanga ayisikhombisa sehle size sifike kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini senani elibe phezulu kuwo wonke, down to 15% of the peak. Ithi inani labantu abahlaselwa ngelanga selikusilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% lisuka kumatshumi amathathu 30% ngontulikazi. Ingcitshi kwezokucwaninga ngamagciwane enhlanganisweni ye-NICD, unkosikazi Mzalikazi Michelle Krum uthi lezi zindaba ezimnandi loba nje kungathi ukuthi abantu bengasalandeli imithetho yokunqabela ukumemetheka kwecoronavirus.
Nationally we reached this over the weekend.
Njengelizwe sesiphumile ku third wave loba nje kulezabelo ezintathu ezilokhu ziphakathi kwayo.
Not yet having crossed that threshold.
Ukuphuma kweSouth Africa kuhlandla lesithathu yinto esiyemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi labo lihamba nokubuya nzima eZimbabwe njengoba uhulumende weZimbabwe engakavuli ukuhamba kwabantu ngokugcweleyo ngenxa yamanani amakhulu abahlaselwa iCoronavirus kwele South Africa. Abanye bebevele besesabela ukuthi bazahamba nzima ngesimusi nxa amanani abahlaselwayo angaqhubeka ekhwela. Ukwehlake sokuba bethemba lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa funa ayekethise eminye imigoqo yokunqabela iCorona. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube ngomunye wabemukela lezi ndaba ngezandla zombili.
Ngibona ngathi kuyasiza kakhulu ngoba nanku izibalo ziyayehla mase sifika kubo 500 ukukhomba konathi sokuzamekela ukuthi ikuliwe lawo lento kakhulu. Sibonga njalo ukuthi khona sekuphunywa ku third wave noma ngabe u fourth wave esiza mhlambe ethola msebejovile mhlambe angeke abe namandla athene ukuthi abuye naye aphakame njalo ama wave athi siwabona ngoba bekukubi kakhulu.
Wele South Africa sebephose bafike izigidi ezintathu close to 3 million asebehlaselwe i coronavirus asebehlatshwa amajekiseni okuvikela i corona gcweleyo sebesedlula izigidi ezisijagalombili 8.4 million. Mesiru 7 Johannesburg kwele South Africa intuso kumalo.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi bakhona abasakhulayo asebephila ngokufuya inhlanzi bethola inzuzo efika kunkulungwane zamadola eMelika ngenyanga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa aselemitshina ezakwenza abhadalise imali yamafayindi emgwaqweni ngoba abachayeli bezenelisa ukukhokha ngemitshina yamakhadi ebhanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, ku Studio 7 salibona kanjani bantu linjani lonke ezindawo ngezindawo okhulumayo ngokomo ngokwaka ngomvundlane esholoshwa kwamayeza ngokuzalo. Hey, ngilohlupho bantu laba ke lingincedise mhlawumbe ukhona ngaba lo lwazi. Hlupho lwami lishukela esikoko lokulo teacher ukuthi awumoletha uncube. Ngimthole ipanish umntwana last week. Ethu umntwana kala sorry ithai leyo mawuyidinga itholakala ezitolo la. Ngabhoti izitolo zonke business center la ngayiswela ngaze ngayithola lawaye kodwa umntwana lokho epanisha. Manje umbuzo wami uthi kathi umntwana upanisha njani ngento yomzali? Ubabe ndinga ukuzwisisa khona abantu abangangcedisa sizofaka nje le number zami. Upanishelwa umntwana ngento yomzali ngoba umntwana phela akathengi tie. Umntwana upanishelwa kwakho mhlawumbe ulethile kumbe kakamanga. Namhlanje bambiza ke labana abantu bathi bona kimi sifike laphana kulo meeting ngihamba lo munye umfowethu. Bathi ngangeni la emfowethu kwahle kwangicaphula vele kwindaba kwakhona. Bona abaningi bambiza bebaningi bathi ngingene ngedwa lona kasale phansi. Ngabuza ukuthi njani? Sangathi asitholani so lami ngangena vele hayi ihliziyo ingani sinyambile so masifika laphana bathi nangixolise ngixolisa ini umntwana epanisha ngento engadingiyela angithi anti umntwana kumele epanishele okwako kuni le ah wedi wathi hayi umntana wakhe kasamthingi la esikolo lo deputy head ongumfazi uwedi ungcube la isibo udeputy head ongumfazi lo laye uthi yena ngeke sakwanisa ufundisa umntana wami ngokuthi ngoba ngikhomplainile ukuthi umntwana ubhaniselwane ngento yomzali ngifuna ukwazi ukuthi kuyiqinisa yini khonokho phezu kokuba bele minyaka eyi yonke abantwana bengafundi nge-COVID lana wapanishwa namhlanje futhi ukuze bengibuye ngesikolo bamthuma bemsuse esikolo futhi ukuthi ezombiza eyeqe futhi izifundo kambe kuliqinisa yini bantu bakithi ngicela lingcedise khonapho ngokukhulumayo uthembisa Nkomo ngichazi inamba yami ithi 078-43-92-116 hlala khonapho komvundlane etsholotho uhliziyo yami buhlungu sibili kakhulu into eyenziwa amatitshala ukuthi kathi isikolo sesenzi katitsha yini kathi kanti umuntu lona uyahola yena so maidangefundisa umntanami kathi uyancedisa yini laphana ukuthi umntana mtana fundi. Mwami andia ya mbata school fees. So mwami mbata school fees andia ni yabe hola. Kukwenze teni mtana kasa mtini lapana hini. Bate mtana mga masa mfune mtransfer ngate. Ay, li mkipe li hini, li mkoche school, li mkoche nza mtini ya yesin school. Kota lena kama mkoche vela ngeke mki. Laba nito anaba ituwa seba funda kuna pa, laba zuku laba funda kuna pa, hui ime mbata school fees. La mtanje sebe sola, ay, sali ngati. Kuli ntole yye, so anja, anito nja rong. Kipu mto ana, sale kaa, mwaba kula sin school setu zupera. Ndi mwana pati yoti ba nsuta, mwaba mfunda. Mkwela lele kule rekodi baalwe, bandiku studio 7 ya itwela.
Kwele, hey, kusi, taba wonke, sizangoba, sangoba.
Hey, studio 7, msala wase Zimbabwe. Kusupe sinalo, hey, Zimbabwe, azoza seduzu kete. Na MTC Alliance, hele zapu, lo mtu waka zibenga bambananga, esilwa. Inkuzi nganga zisilwa, ufa ini ubunyonyo lojani. So into ni tela wala pagula wa mapato wa matata. Aba bamba anyaguzi wa kipizana. Penga zevalo wapona waposela na mazwa kata. Inga zati babanga isi chwa. Inga izi njezi babanga itamu. Akusebenzi. Izambia nansi winile. Ii uti imile ya alwa. Ba vota bonge. Aba kampe mtu wanda bai vota. Pacheng seli kutivenzani. Mishabo. Uguze singoto. Ushupe sinalu. Asoza sali kete mali unji nisambangani.
Salibona nilonge watandwa. Balaleli la basakazi mina ngomhlatshwa lapha bazalwana bathandekayo kanti kungani sibulalana thina sodwa kambe nxa uza ngitshontshela ngivele ngizihluphekela ubuye ungikhalise usuphenduka usiba impi yegugurawundi eyaqeda abantu phela lokhu uma ungitshontshela kufana lokuthi uyambulala liyabona uhulumende kalandaba lakho lokuthi noma siyatshontsha senzani umuntu uyabotshwa namhla kusasovuka uphandle kodwa yena kulimazini khathesi kaqhakathekisi udaba lolo legugurawundi uqhakathekisa izijeziso zenotho kodwa ungakhangela ukuthi ilizwe leZimbabwe linothe kangakanani ezinegejwayo ziningi khonapha labantu ababuya abavela emazweni besize efolosi laphana ungumnotho konke khona lokhu kodwa hamba usuke kobulawa ukhala lomgwaqo wenyamandlovu ukuthi ufe njani kathi izimali zakhona zonke ziya zonke lezama-toll gate thina sikhuluma kasazi lutho kodwa into esiyabe siyibona ngiyabonga ukutsho lokhu
ye linjani ngapostle 7 ye ngumozis bafana okhuluma icholotsho ye ngibhala suku zonke azifundwa namhla kumbe kufunde ezesindebele yodwa kumbe ezimbili kodwa ngimangale yami ingafundwa ye inkulumo engangilayo ngiyokuthi kudala lokhu kwakhulunywa amabhishopi la ayeroma ayethanda kakhulu ukuthi elisine lamabhuku kodwa namhla omnangagwa laba basebemphendukela bethi urong ubishop kumbe ngenxa yokuthi urong ngenxa yokuthi umndebele undlovu ngenxa yokuthi kathesi kukhethiwe ndisakhumbula idinyane bakhethwa bona bogawule baxotshwa lobo Jonathan ngenxa yedinyane lakalokho vele kube njalo kodwa ugawule nyamangala namhla yamsola la imonika mtsanga njengoba indodakela yaxotsha uJabulani Sibanda ukuze athathe ubuchairman yena ngiyabonga
salibonani kustudio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bu khona nathi hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngeke ngabona ngale sayidini lakomtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane ugogolwana wathatha impela bayengazazi ukushithi ngabe labo ma 80 years ngugogolwa bengaze bele sithupho ngaze bele birthday wathatha kukuhla zangube lembuza abantu abakhe bengaze bele thupho bathatha hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhla hayi akuzange kube lo kuthuke dizwa nambe kuba khona ini hayi siyakubonga lokhana kakhulu sichayeliso impela basebenze kade besebenza impela labantwana abasebenzile welcome ngapha kubathu bani what 7 lo hey hlala ngikhala ngaye lo problem bonina ndiyade besebenza kahle sekubuya ngapha kwa 7 sokufanele siye siyothenga sisithenga ama David lawo sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya photocopy ezikolo ezikolo labo kunomtshini ekhumbula high school imtshina yabo leyana ayishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhe
sikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi ahamba ahambe yecholojo kanti icholojo angidiye nalephumule pho mangabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabi namabhedi ukuthi echolojo uzahamba kuyofunakala ubufakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi awulaye imali yokuthi ugibele yecholojo awulaye imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhichiwe sofuna ukuthi uyabhadalisa into abayenzileyo irong ngengibaca ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ngubani kanti ngubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthe singadizi kodwa namasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangokuthi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uzubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokhu bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula hayi hayi inhlanga eyenzekela ikhumbula hayi inhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufana abantu bayobhadala ema half david lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekukhumbula
elibenyelela ku studio 7 basakaza laba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizwa bakhuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kathi ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kathi yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi kuzehlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababesima laye layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi bakhe uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphuna ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona labo abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi uvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke kuMRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye kuMDC okuMRP kuMRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyazi bephonge uyala iqiniso lisegcekeni uyazogawule kaningi kakhulu emhlabeni nasi ikhulayo labo abalandele MDC abantu bakithi landelani MDC siyayilealisanga liye kudla linanti liyadla ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe khonapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nobeloku sithi hayi iMRP njani njani iMRP votelani MDC 20s kuyini ekwenzile MDC ne-20s kuyini
lawo ke bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla nxa kuqathaniswa lamanye amaviki. Ucubungulwa okwenziweyo kuyona le iviki kuveze ukuba amanani abesehla ngesiqubu ebesingakaze sibonakale kunyanga ezintathu ezedluleyo. Sikhuluma nje kulabantu abafika phose isigidi esisodwa 685,027 ababulawa yi-COVID-19 selokhu leli gciwane laqala kwele Melika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Nxa sikhangela kulo mhlubu lesikiwo ngapha noTexas, i-COVID isabhahile mpela, kodwa-ke akusafani lakuqala. Ngathi kungconywana nje ngoba awamaningi kangako amabhizinisi kumbe ngithi indawo ezivalile ngenxa lowo mkhuhlane, kodwa nje abantu besakhuthazwa ukuthi bahlale befake izifonyo kanti njalo bahambe bayohlaba amajekiseni onalawa okuthiwa ayavikela lo mkhuhlane.
Abantu bayahlatshwa yini ijekiseni kumbe sokwama abantu abasayi ngobuningi?
Amajekiseni asahlatshwa akumanga lokhu kushiya phambili. Abantu yebo bakhona abaningi abahamba beyohlaba kodwa maningi abangakuthandiyo ukuthi bambe bayohlaba. Kodwa-ke sibona-ke manje indawo eziningi mhlawumbe indawo lapho abantu abasebenza khona sekule mthetho ethi khona nxa ungahlabanga ijekiseni kusho ukuthi ufake abanye engozini. Ngakho khetha ukuthi uyahlaba yini ijekiseni noma uyeke lowo msebenzi. Engibona ngathi lokhu sokuyindlela ebamba abantu yokubamba abantu ngamandla ukuthi bambe bayohlaba lawa majekiseni. Kodwa-ke hhayi isimo isimo sona asisekho sibi njengakuqala.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani umnyaka lo usiyaphela, umumo oyabusungcono yini khona ngapho?
Nxa sikhangele ngokwenzakala phandle lapha, kungathi kuyathembisa ukuthi into zizabe zingcono kusiyaphela umnyaka. Njengoba ngishilo nje ukuthi abantu babanjwa manje ukuthi bayehlaba, ngithemba lokuthi lokho kuhlaba kwabantu amajekiseni kuzenza lo mkhuhlane engathi uyavimbeka kancane. Ngingasho ukuthi kodwa uzabe usuphelile du, kodwa nje ngibona ngathi kuzabe sekungcono okudlula khathesi.
Umnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MRP umnumzana Patton Xaba ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuntshontsha imali yomnini plazi wentaba zinduna. Ibandla le-MRP libikwa seliqhelise ingatsha zalo emazweni aphetheya. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.